Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mfufu 2021 ngo Chris Gande.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini.
Namuhla bekulilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni womabili e-COVID-19 ziye emsebenzini.
Umuntu wonke oyabevanjiwe i-COVID-19 angalandela kuphela ama-conditions e-World Health Organization uyasila kuphela. Lokho kuna ngokuyakhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engabanjwa COVID-19 uyafa, hayi akulanto enjalo.
Abasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba ubuhlungu obulethwa yilomkhuhlane ungabanjwa yiwo ubuthatha isikhathi ukuze buphele emzimbeni. Kuhlelo za Friday liviki sileqembu elicula ingoma zomdumo okholo elaziwa ngegama lokuthi Forward Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Namuhla lilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 ziye emsebenzini. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ngomvulo izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni le zingayi emsebenzini bese zithathelwa amanyathelo agoqela ukuxotshwa emsebenzini. Leli linyathelo eselithethwe ngamanye njalo amankampani azimeleyo. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU yahambisa lolu daba emthethwandaba isithi ifuna uhulumende angabambi ngamandla izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ungathi lithethwe ngesiphangiphangi kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini, kungasahlonitshwa kanjalo lamalungelo ezisebenzi. Nxa kuyikuthi kule nto yonakele besikhangela ukuthi okufanele kwenzakale kusemthethweni ukuthi nxa isebenzi esonile siyanikwa lokho okuthiwa yi-charge sheet, bese sibizelwa kunkundla yomthethandaba esingathi yi-hearing. Lesi sisebenzi siyebikelwa icala laso sizimele sizidefend ukuthi kungani kube njalo. So kusukela kuthathwa leli nyathelo lokungenziwanga, uhulumende sibona ngathi umthetho okuphilisana lezisebenzi kumbe umthetho wezisebenzi okufanele ubuse emsebenzini wephuliwe. Ngokunjalo lesi sinqumo siyasisola sibili kakhulu. Njalo okunye uhulumende ufanele kunanzele ukuthi abantu abangahlatshwa kungabe kulezi zathu ezijiyeneyo, kodwa nxa umuntu ebiziwe ukuthi azozicasisela uzacasisa izathu sayo kungani engahlatshwanga. Lokhu sibona ngathi futhi uhulumende kasakunanzelanga. Kodwa-ke ngitsho njalo kufanele sikunanzele ukuthi nanjengeZimbabwe Congress of Trade Unions sicacile ukuthi abantu ababe leqiniso lokuthi bazame ukuthi bonke bahambe bayehlatshwa ukwenzela ukuthi bavikele impilo yabo, bavikele impilo zemuli zabo labanye abasebenza labo le-public. Kodwa uyabe engasahlatshwanga, siyakukhola ukuthi kulezi zathu ezibambekayo kufanele anikwe ithuba lokubana azikhulumele engaphongi kubanjwa ngentamo okuthiwa emsebenzini engasabuyi. Sibona ngathi le yinto embi.
Manje njengenhlanganiso akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuya kumbe emthethwandaba kumbe ukuzama amanye amacebo aza kwenza ukuthi abantu abangahlatshwanga benelise ukuya emsebenzini?
Well, siyananzela njalo ukuthi izisebenzi eZimbabwe zikhona, zilabantu abazimela kumbe singathi ama-union mihlanganiso ezibamelayo, ama-union ezatshiyene ngendlela esi-operator ngayo. And sinanzela ukuthi kunjalo njalo kulama grievance procedure kumbe imithetho efakwe yokuthi nxa ungaphathekanga kuhle landela indlela ethile yokuba na utshengisele ukuthi awuphathanga kuhle. Ngileqiniso lokuthi izisebenzi ngokutshiyana kwazo kuba yena etshiyeneyo, ubukhokheli balawo ma-union kufanele babe liqiniso ukuthi bayalandela leyo mthetho, i-grievance procedure, bayiregister lo employer wabo ukuthi lo kwenziwa izisebenzi kuyinto embi. Kungaze kwehlula ama-channels akhona ukuthi nxa i-grievance leyo bebona ngathi ayisabanjwanga kuhle, uhulumende waqinise kwamsikhanda ukuthi abantu bangabuya emsebenzini kule ndlela kezinye ezingasetshenziswa. Amanyeni afana nawo futhi ayenelisa futhi ukuthi asebenzise esingathi thina kuye emthethwandaba. I-litigation process sila ama-lawyers ama-human rights abamele khona ukubana bancedise bonke abantu ababonakathi bahluzwe ngendlela okuhluzwa ngayo lezi sebenzi ngokufana nayo. Njalo la ma-union amayevele lawo abala magqwetha abo angancedisa. So sibona ungathi kufanele ukuthi siyacebisa ukuthi nxa bekhona ama-unions alama-members asewele phakathi kwalolu hlupho, sikhangele ukuthi bathathe lawo manyathelo. Kungehlula bathathe i-litigation process ngoba sekunanzeli okwenziweyo lelinyathelo lenziwe lephula umthetho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Abasinda kumkhuhlane we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba labo abalokhe bethikaza besesaba ukuyahlatshwa bengabazi ubuhlungu obulethwa yilumkhuhlane ungabanjwa yiwo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasila kulolu bhubhane bathi kukhulu abedlula kikho njalo bengafisi ukuba kuphinde njalo, kungakho bekhuthaza uzulu elizweni ukuba aqakathekise ukuzivikela engathelelwa iCOVID-19. Omunye walaba bantu ngumnumzana Melusi Siziba waseHarare, yena owahlaselwa luhlobo lweDelta kanye lomkakhe.
Inkosikazi serious okuzwayo kakhulu, but we manage ukubana sikuzwisise ukubana that's not the end. Siyakwanisa ukukhulela sazama ama-advice wonke ayevela ebantwini, sasizama ukuwasebenzisa ngendlela, but kwasokunzima phakathi kwemula. Into engayibonayo enzima ukubana abantwana bakuzwisise.
Usiziba uthi ngokuzivikela umuntu uyabe engavikeli yena yedwa kodwa labo bonke abaseduzane kwakhe.
Abanye bengaba lakho ifana ukuthi uyabe engelandaba ukubana abanye bengabavikela njani. Just like thina sasikwenza, even abazama ukuzosibona sasibalela, no zimele phandle kumbe isivalo ungabambi, siyakuvulela yithi.
Umnumzana Desire Chuma, intatheli izindaba esebenza izimele, yena uhlangane lodubo lokugulelwa ngabafo wabo abathathu kanye lonina omzalayo.
Umuntu wonke oyabemva njeyo i-COVID-19 angalandela kuphela ama-conditions e-World Health Organization, uyasila kuphela. Lokho kuna ngokuya kukhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engaba nje COVID-19 uyafa, hayi akula nto enjalo. Mina umama wami ule-BP kodwa zange kube nzima kakhulu kuye ukuthi a-recover ngoba wakulandela yonke imikhuba e-COVID-19.
Lanxa sekunganeno kwabatholakala belegciwane le-coronavirus, lababulawa yileli gciwane abezempilakahle bathi akumelanga kuyekethiswe kwezokuzivikela kulolu bhubhane. Bekhuthaza uhulumende ukuba aqhubeke ezilondoloza ngazo zonke indlela uhulumende azibekayo njalo bayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela. Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandiwe Nkomo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ma uhlatshiwe esizukubambe njengomuntu ongahlatshwanga, so bona kungumbono omuhle igavernment ewenzayo ukuthi abantu bonke behlatshwe.
Lanxa engakahlatshwa uthi usekuzwisisa manje unkosikazi Nkomo ukuthi kumele umuntu wonke athole lumjovo. Lokhu ebesasekhona alokhu ebesathikaza ukuyahlatshwa ijekiseni le ngezizathu ezehlukeneyo. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ncube waseGweru eNkabazwe, yena owemba phansi esithi akayi kuhlatshwa noma sekutheni.
Ngiyesaba lento esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusutshwa beniface awusazali, and nxa usiyahlaba laphana ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi, but then abakuhloli ukuthi ungabe ulo mkhuhlane, abakubuza ukuthi uyagula baphambi kokuhlaba kuphela.
Abaphila ngokuzisebenza bathi kabasiboni isizathu sokuqhubeka nge-lockdown, bekhuthaza uhulumende ukuba ngabe uyabavulela banelise ukuzinakekela. Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu ngomunye wabazisebenzayo okhuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyabavulela imingcele benelise ukuyathenga labo impahla yokuthengisa.
Ngesikhathi se-lockdown bekungahambeki, kungathengiseki, i-business vele imile. Mina njengomzali ozisebenzayo, hayi COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami.
Abezempila kahle baveza ukuba ekutshoneni kwelanga la izolo kuhlolwe abantu abedlula ikhulu 143 batholakala belegciwane, abayisikhombisa babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abedlula kancinyane inkulungwane eziyisificamunwemunye 9145 behlatshwe okwakuqala leli jekiseni ekutshoneni kwelanga layizolo, kusitsho ukuba sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu asebehlatshwe okwakuqala 3,200,421. Abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu 12,588 behlatshwe elesibili khona izolo, kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili lengxenye 2,453,224 asebelitholile okwesibili lelijekiseni. Uhulumende uthi ufisa ukuba abafika izigidi ezilichumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60% babe sebehlatshiwe lelo jekiseni kusiyaphela umnyaka, ukuze izizalwane eZimbabwe zibe ngezivikelekileyo abayithi yi head immunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuvalelwa amanzi mahlayana lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development enkundleni yebulenjini e-WhatsApp ngaphansi kwesihloko esithi Public Interface. Isakhamuzi sika-Ward 8, unkosikazi Kethiwe Jele, uchasisa ngababhekane lakho njengabahlali bakoBulawayo.
Lokhu sihlangana lakho ngapha ngamaswiriji ahluphayo, amanye asebhavidi entaba zinduna fulethi okhangele ngale empilo lamanzi ayahlupha, kamala ngahamba ebuye ehambe ebuye, amanzi akhona ungathi uyagesa inkonxa yakho uyayizitshelela, amanzi akhona ukuthi ukuthi ahlanzekanga. Manje sikwazi siyenze njani? Siyacela sibili kakhulu ukuthi lisilungisele.
Unkosikazi Margaret Sibanda ohlala ku-RA8 emzilikazi uthi amanzi uma ephenduka abuya engcolile.
Thina inkinga esihlangana layo ikakhulu amanzi nxa ephenduka, aphenduka engcolile. Esikhathini esinengabe nganayo i-brown, so lawana siyandisa ukuwachiya bese sisikhazalandela, but kugcina futhi lakho kugcina kusigulisa ngoba emalangeni abantu abaningi bebengezwa amasuweji. Amasuweji abhesta indawo eziningi-ningi, and lokhu kuyingozi kakhulu kitho mama labantwabethu. Abantwana badlalela emasuwejini beqeda bebe bezothenga ukudla kumbe bedle bengagezanga izandla.
Unkosikazi Sibanda uqhubekele phambili ethi i-council ingalungisa izitishi ayisatheli imithi evikela imikhuhlane.
Sibili besicela lisizamele kula amasuweji ukuthi nxa kungaba kutholakala umuthi ukuthi nxa engathi edubukile engakalungiswa kufafazwe imithi kuwo, ngoba impukane ezisuka lapho izimpukane ezikamba futhi lapho esithenga khona ukudla, ezinye zibuye zingene ezindlini.
Unkosikazi Sibongile Mangena ohlala ku-Ward 14 uthi udubo yikuphuza kokulungisiswa kwempompi ezidubukileyo.
Sihlangana lehlupho lona lolwamaphayi, kule phayiphi edubukileyo elayinini yethu khona lapho. So ilayini iphayiphi lama idubukile, so abantu bagcina sebegebha legodi ukuthi amanzi engaphongugcwala indawo yonke nje ngoba abegeleza. So uthi sesicela baba councilor lisincedise ngakho ukuthi amanzi onalawo abe geleza, kugcina futhi sokusiba ngama-charges amaningi kithi. sokungani kube thina yithe sidlalisa amanzi kathi siyabe sizama ukuthi sireport ukuthi amakulamanzi awestekayo.
Unkosikazi bekezela nyathi ku ward 14 uthi i-council igebha amagodi ingasawavali.
Uhlupho olukhona olunyesi lubangelwa yini lina khona ngapho ngoba liyagebha amagodi lesithi liyalungisa lithinde liwachiya amagodi lana evulekile. Engikhuluma ngakho ngikhuluma ngaphambi kwehholu yethu. Igodi lelana lilokhe limpompoza amanzi whether sokwabuya kwalimala ngaphansi asazi. Amanzi lawa igodi lelana seliyingozi ebantwaneni bethu. Ngoba umntwana sibili angawela lapha angiboni ukuthi impilo yakhe ingaba khona.
Unkosikazi Clara Ndlovu yena ukhala ngokuqansa kwemithelo yamanzi lezindlu.
Sicela councilor bakithi Sibanda, sicela likhangele bakithi ama bills amanzi makhulu kakhulu. Njengezakhamuzi bakithi sicela like lisingenele lisincedise emanzini khona lapha ngoba ama bills angkhona asisawakwanisi asemakhulu kakhulu asikwazi ukuthi barida njani amamitabo kumbe ngama estimate siyacela.
Ukhansila ka ward 7 umnumzana Shadrick Sibanda ongenela umhlangano uthi i-council yenza konke okusemandleni abo ukulungisisa zonke impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo ethi kunje baphakathi bomsebenzi omkhulu njenge-council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi ukukhahlanyezwa kwabalandeli bebandla le-MDC Alliance ngabaxashangelwa ukuba ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF kuveza ukuthi kuzabe kuqokozela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le iyakusola kakhulu ukukhahlanyezwa kukamnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe emaSwingo ngabaqotshengelwa ukuba basekela ibandla le-ZANU-PF ngesikhathi bezama ukwenza imihlangano esabelweni lesi. Yethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi kumele amapholisa avimbe abakhahlameza ababamandla aphikisayo ukwenzela ukuba kube lokhetho olubalulekileyo ngomnyaka ka-2023. UGift Ostalos Ziziba obehamba loChamisa emaSwingo uthi ibandla le-ZANU-PF liyesaba kakhulu uChamisa.
Emadeva abalabandi kubona ukuthi konke sihamba khona bathuma amayouth esebenza lamapolisi okuyinto esiludubelizeni kakhulu sikhangela elokhethi ukuba namapolisi lawo esifanele ukuthi siye ripota kuyona yiyo abuya labantu bezandla lamasosha besebenza i-violence ukumisa abantu nokuphosa abantu bebetshela abantu kuyinhlanyelo mahhala abantu bebuya sebephosa ukuthi sabelanini okuyikho abantu abacine beyala ukuthi athina besizelisanyela ekhona ukuhlabela.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uthi udlakelaka lulunganga.
Ubudlawudlawu yinto ongamelanga ikhwabithe ngitsho langubani. Into leyi into eyenzakala kusukela usithi wena mhlawumbe uhlukumeza abanye ugcine la usungohlukumezwayo kumbe kuhlukumezeni kwaphana ugcine uhlukumeza kumbe isihlobo sakho sibili qobo. Ngakho asonto okumele siyikhangele siyikhwabithe yinto okumele amabandla wonke awezepolitiki akhulume ngakho ngobukhulu sibili ugcizelela ukubana akufunakali ukubana abantu nxa bethi bayaphikisana baphikisane ngobudlwangudlwangu kodwa abantu bafunde ukuphikisana ngamazwi nalapho nxa abantu bengavumelani bafunde ukuvuma ubana hayi lapha kasivumelani omunye siya le omunye siya le ngokuthula langesihle hatshi ngokubana sokuthwalana izitina sokuthwalana imibhobho sokuthwalana izinsimbi sokutshayana kulimazwana yinto engalunganga kakhulu naleyo ngoba kuthiya kuchithe imizi kuthiya kuchithe izimuli kuthiya abantu bekhala kuthiya abantu sebebhujelwe abanye sebelinyazelwe izihlobo zabo sokusiba lamabhili ezibhedlela lako lokho kuthiyetshiyeneyo.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kumele akhuthaze amapholisa ukuba asebenze ngemfanelo athi ukwekela abalandeli bebandla le-ZANU-PF besenza santando. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Lamhlanje ku Live Talk sikhangela isimo sokulwisana legciwane le-coronavirus kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni ye-COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni esigabeni seConnecticut ukuyakhankasela uhlelo lwakhe lokudinga uselekelo lokuthi idale lephalamende lelesenethi bavote bevumela uhulumende wakhe ukubana athole imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Uzahla athathele lithuba uhle agcobe isakhiwo sembali yokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni leso. Hartford isigolosa leso sigaba umongameli welemelika ukhangelele ukwethula amazwi ukuchasisa ngohlelo lwakhe lwentuthuko yemelika phansi kwesihloko esithi Build Back Better Plan lokubumba isimo esihle sokutholakala lula kwemisebenzi, ukunakekelwa kwabantwana, ukwehliswa kwentengo yempahla, ukukhuphulelwa kwamankampani amakhulu imithelo yetax lokunye. Uhlelo lwakhe lolu luhlanganisa isigaba esiphathelane lokuphatheka kwemelika ekulungisiseni umonakalo osudalwa ikuguquka komkhathi i-climate change. Ngemva kweminyaka engamashumi amathathu eleSomaliland lathola uzibuse, abikwa emalutshwana amazwe omhlaba akwaziyo ukubana lilizwe elizimeleyo elasuka phansi kombuso weleSomalia ngomnyaka ka-1991. Ukungaziwa kombuso okhululekileyo weleSomaliland kubikwa kuyikho okubangela ukubana lelo lizwe elilabantu abangaba yizigidi ezine lengxenye 4.5 million lehluleke ukufinyelela intuthuko eliyifunayo kwezenotho. Kubikwa kule xuku labantu elishaye lalimaza kawubi umpholisa webutho oweteswa icala lokubulala umntwana oyintombazana obeleminyaka emihlanu ngemva kokudubula imota ebilomntwana lo edolobheni leBua esigabeni esikhulunywa isingisi esingezansi ngokuya ngentshonalanga yele Cameroon. Umongameli Kais Saied wele Tunisia wetesa bezombusazwe ababaleka elizweni lelo besiyaphephela kwamanye amazwe umlando wokuqoqa ukufuna ukugenqula umbuso wakhe. Lokhu kutsho emhlanganeni wakuqala wedalela abaphathintambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokuxotsha bonke ababekhona kulelo dale ngontulikazi walonyaka.
Abasekeli bebandla le-MTC Alliance sebesungule umkhankaso wokuthengela umkhokheli wabo imota eyenelisa ukuvimba inhlamvu zombhobho kulandela ukutshaywa ngamatshe okwenziwe imota ezikhapha uChamisa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF emaswingo ngomvulo. Lo mkhankaso ubikwa uqale ngapha kwele Melika phansi kohlelo lokudinga imali ebulenjini be-internet olwe-GoFundMe ngenjongo yokubuthelela imali engedlula amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili $120,000. Namuhla lesi sikhwama bese sibuthelele imali edlula amadola azinkulungwane eziyisithupha $6,145. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda osithumele amazwi akhe alandelayo.
Mahlabe Zulu, sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izani isihlasela emini lebusuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu. Abanye ngabasi abaze fundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota ebulletproof lekawuso ebulletproof. lokulungisa njalo izimoto zabanye ezabhidlizwa eZanu-PF. Yikho ke amaprovinsi ethu wonke ang-12 eZimbabwe sekhompyutha kabi, wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu, hayi membership kuphela. Kakhulu abamaprovinsi abasemaphandleni, njengoba sivele eMaswingo, sisemaswingo, asesizahlala phansi kubonakale ukuthi ngeyisizasuka upresident uzasuka lapha engaphi, ngoba abantu sebesifuna, sebefuna ukubona upresident, ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi emareserva emakhaya ngokweZANU, abantu sebebonile ukuthi hayi iZANU siyaphelwa ngumphako. Ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile emahlabeni ezulu, sisuke eMaswingo sizalitshela ukuthi kuyangaphi. Abaku external provinces njenge-United Kingdom, the United States, ne-Europe ababambekile sibili besenza i-fundraising ukuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof, baphinde balungisise izimoto ezabhidlizwa iZANU lokubhadalela abantu ezibhedlela, ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi kodwa basiphi isibindi ukuthi lapho esivela khona kukhatshana sokusale okuncinyane, indima encinyane. Bahlebezwe, siyabonga ngoba sesiza basonke kunew government ezabe ithungamela ngubaba uChamisa, abantu bonke bathi ijaha kalingeni, bengafuni befuna.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Nguhlelo Woza Friday liviki sileqembu elicula ingoma zomdumo wokholo elaziwa ngegama lokuthi yi-Forward Gospel Group. Okuningi asikuzweni kuthathele izindaba yi-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Mbuli kokelwa uLightwell Sibanda odabuka esilobela enkabazo yekelathi fahlafahla ngembali yakhe.
Ukhulele emakhaya, baba umbe umlimi, so ubaba wayedlala isiginci, kulapho nami ngafunda khona ukudlala isiginci. Iqembu le labunjwa ngo-2014.
Banda wangena njani kwezomculo wengoma zokholo?
Ngibe ngingumuntu okhonzayo vele, ngicula esontweni, kwaphakama umoya phakathi kwami ngoba ngavele ngishaya isiginci sokuzilungisela. Into leyana sibe siyidlala esontweni, so uyayinto yayiphakathi kwami.
Group ithakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
Abantu balamukela kahle i-album lami leli. I-album leli ngilakuqala engilalo.
Hlelo lwethu phosela ilizwi kubalaleli mdaweni.
I-support yenu siyayidinga, lithengele i-album. Ma ungumuntu ulento uNkulunkulu akunikeze yona, bambisisa uphushe. Abafuna leli album bangasithola kunamba ezithi 0740243567. 061, enye ithi 0724387183. Ngiyabonga.
Forward Gospel Group yibo besikwetshela ngokuhlelo waza Woza Friday impela sonto ebusekileyo kini lonke igama lami Ezra Jesus Band.
Seluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama kusasa.